Esikubonayo lokhu kuyinto enhle kakhulu ngokuba uzakhumbula ukuthi labo omongameli ngabantu abavela endaweni ezihlukane omunye ube yiRepublican abanye ababili bengamaDemocrats. Khona lokhu ukuthi bayakwazi ukusebenza ndawonye babambisana ukuze kuguqulwe ingqondo yabantu beMelika abathile baboniswe ukuthi leli ikhambi ivaccine le okukhulunywa ngayo kayisiyongozi kubakhuthaza ukuthi abantu bahlabise ukuze bavikele emkhuhlaneni kuvikeleke lesizwe sonke lelizwe lonke okungacina sekudlulela la kwamanye amazwe ukuthi labo bavikeleke kuyinto enhle kakhulu kakhulu leyo ukwazi ukubambisana sengathi labanye emhlabeni wonke jikelele bangafunda lukhulu kulaba ukuthi kungakhathalekile ukuthi kuyiphi iphathi lingabambisana lisebenzisane libambisane umthwalo okuguqula impilo yelizwe leno.
Ungathini ngendlela umkhuhlane lo okhanya usumemetheka ngayo kulezi nsuku eMelika ngoba abantu abafayo kanye labalaliswa ezibhedlela sebesedlula labo ababephathwa yilo mkhuhlane ngesikhathi usafika?
Ukumemetheka kwegciwane lokhu kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi likhona. Igciwane liyabulala abantu. Kumele kukhuthaze abantu umhlaba wonke jikelele ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela njengalokho aqanjwa, okuqhelelana la abanye ungaye endaweni eziminyeneyo, ugeze izandla ngesepa, usanitize, wenze konke lokhuyana. Kuyabona ukuthi lisesekhona. Kanti ke njalo kuyaveza ukuthi angeke lasuka leli gciwane singazange saba lekhambi lelapha. Ngakho ke ivaccine le okukhulunywa ngayo iqhakatheke kakhulu ukuthi atholakale kube le ndlela yokulelapha leligciwane ngoba libonakala lisesekhona kalifuni kuphuma.